Pho okumele akwenze khonokho baba Mtenda ngubani?
Kumele sikwenze sonke eZimbabwe. Ikakhulu mina engibonayo ikakhulu thina abamabandla, abafundisi, abashumayeli, abakhokheli. Kodwa hatshi umuntu wonke, those labo abalolwazi nge-counseling. Ngoba ngakhangela lapha abantu laba, bafuna i-professional counselors. Kodwa at the same time, into abayifuna kakhulu yikubuhlishwa kwemoya yabo, so they need that spiritual counseling as well.
Singathi-ke nxa sesikhangele abafundisi abaningi bangakwenza lokhu, lina lecabanga ukuthi liye khona ngale yini ethi mani liyenceda yini baba Mtete?
Siyalungisa ukubana sibili abantu baye khona ngale, kodwa udubo osolikhona abanye sebekhathela indaba le kwindaba zepolitics ukuthi abantu bazihambele bekhululekile. Sokunzima ngoba wonke umuntu ufuna ukuthi azalaze ukuthi bekhona kulokhu. Kodwa thina njengabafundisi qinise elipheleleyo siyalungisa ukubana sihambe siyokuba nabantu laba. Amaxuku anjengeZimbabwe Council of Churches Council, o-Evangelical Fellowship of Zimbabwe, amaxuku la labo UDASIZA, ama-church bodies lawa kumele sibili bahlale phansi. Kodwa engikuzileyo ukuthi hayi bayaqoqana sibili ukubana ngethemba kuza kuba lo mhlangano ngingaphambanisi kusasa ngomvulo ukubona ukuthi kungahlelwa njani njalo kungahanjwa njani ukuthi kuyefikwa khona ngale. Kukhiphe ezombangazwe phakathi, ibe indaba yokuyohlangana nabantu abaphakathi kodubo, abantu abaphakathi kokwesaba, abantu abaphakathi sebesusiwe esimeni sabo abeyiso khona. Kumele bayibishelwa esimeni leso. Ilizwi likaNkulunkulu yilo eliphezulu ngakho konke, eliqakathekileyo kwakhathesi. Ukudla bayaphiwa, impahla bayaphiwa, imigqwaqo yayenziwa, izindlu bayakhelwa, kodwa kuyafunakala ukuthi ilizwi lenkosi lifike khonaphana lithobe izinhliziyo lezana.